Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 Ngwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabishop akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe. Kambe kungakutshengisa kwehlukana kwengqondo zabekholo.
Zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi. Labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu wabezimele eyedwa lebandla lakhe elincane.
Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela kwenziwe imuli yako iTaitsamara besithi kwasetshenziswa abantwana. Licala yini ladalwayo?
Abantwana laba ngababhadalwanga, ngaba bengaqhatshwanga. Abantwana abezisokwezi, angibothi lapha kuye priesthood la.
Othi nguye owakhethwa kuba inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angomakhelwane esazisa ngobukhosi bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulama bishop ambalwa awenkonzo ezitshiyeneyo ahlangane ngolwesithathu eHarare akhuthaza ukuthi uZulu athandazele uMongameli Mugabe besithi ngoba nguye owakhethwa nguNkulunkulu ukuthi akhokhele ilizwe. Sixhume umfundisi uSenis Banda wenhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Udubo ngabantu abaningi njalo eZimbabwe, ingasabala bechurch kuphela. Abantu abaningi kuhlanganela omantshi, kuhlanganela abantu abasebenza endaweni eziningi, baphiwa izinto nguhulumende. Abaningi amabhishops ona la akhulumayo ngabantu abalamaplaza abaphiwa nguhulumende, ngathi ngabantu abadlayo kuhulumende. Ngakho vele bebengathini. Kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli limgceke ukuthi uNkulunkulu ule ndlela afuna ukuthi abantu ababusayo babambe ngayo abantu abababusayo. Njalo uNkulunkulu ule ndlela akhangelele zona ukuthi nxa umuntu ehlala eZimbabwe kumele impilo yakhe ibe njani. Kumele ukuthi athole impilo ephuphumayo, impilo lokuthula, impilo okuthi umuntu katshaywa nxa ekhuluma ingqondo yakhe. Njalo siyakwazi ukuthi asonkulunkulu kuphela. Constitution yethu le entsha eZimbabwe iyasinika ilungelo elokuthi umuntu akhulume into ayifunayo, ukuthi umuntu nxa yena umuntu eyisakhamisi seZimbabwe ulelungelo lokuthi njalo alande uhulumende ambuze ukuthi kathi imisebenzi wasuzanika yona ingaphi, i-15 billion ingaphi. Baba Mugabe usumdala kakhulu, sicela ukuphumule lokonke ethala ilungelo lomuntu ukuthi umuntu akhulume ingqondo yakhe.
Ye manje sizwa bona besithi iBhayibheli liyatsho njalo ukubana umkhokheli ukuze abe ngumkhokheli uyabe ephiwe amandla nguye uNkulunkulu. Uthini wena ngalokho?
Into eyenzakala ukuthi singabala kwabaseRoma ichapter ka-13 uPaul wakhuluma ngakho kakhulu lokho ichapter yonke. Into ayekhuluma ngayo wayengakhulumi ngomuntu, wayekhuluma ngehofisi ukuthi abantu kumele bahloniphe ihofisi ka-president. Kodwa kazange akubhalanga laphana ukuthi hlonipha uMugabe kumbe hlonipha u-Obama. Siyamnika ukumhlonipha ukuthi umuntu antshi uyakhokhela ngasoneso sikhathi. Kodwa iBhayibheli libe liyafaka egcekeni khonapho kwabaseRoma ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu loyo lesikhundla sokuba ngupresident kumbe umkhokheli kumbe singathi induna, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu lo aphathe abantu kuhle njalo asebenzele ukuthi abantu labana impilo yabo ithuthuke ibe nhle, ukwenzela ukuthi bakwanise ukukhonza uNkulunkulu ekuthuleni, njalo ivangeli likwanise ukuqhubekela phambili. Kukhangele izintandane, kukhangele abafelokazi. Kodwa ungabona uhulumende abafelokazi sebedubeka, izintandane zingafela kudla, kusho ukuthi kulo dubo lohulumende wethu lowesilayo.
Manje khona lokho okukhulunywa yibalaba obhishopu akutshengisi ukwehlukana kwembono yamakholwa kumbe sithi ukudabukana phakathi kwabo khona
hathi ngenxa yokuthi iheads of Christian denominations abantu abazeli abadala bebandla iZimbabwe yonke okuhlanganele iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, iCatholic Bishops Conference, le UDASISA emele amapostori lamaZiyoni basaka istatement esimgceke ukuthi bona bacabangani ngesituation le khona ngomumo lo khona kathesi njalo kwangayisibo vota khonapho leyo beletha lowo mutho thina beChristian Alliance lathi asiphakathi kwawo kwakule nhlanganiso zonke ezigoqela i-Ecumenical Church Leaders Forum kusho ukuthi kwakungaso mabandla kuphela kodwa le nhlanganiso ezisebenza ziphuma emabandleni zisebenza la makholwa athikeleli zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu wabezimele eyedwa lebandla lakhe elincane.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Priska Mfumira ubikwa esithi amapolisa acwayisisa ukutshengisela okwenziwe eHarare ngolwesine lapho abantwana abakhokhele lokhu kutshengisela. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe imuli yakoDzamara inanza ukuthunjwa kukamnumzana iTai Dzamara owanyamalala nyakenye. Kodwa umnewabo kaDzamara uPatson ukhuphe umbiko ebulenjini be-internet kuFacebook esithi akulacala eladalwayo njalo ke sabe kwenziwa ngamapholisa. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazi womnumzana Rejoice Ngwenya othi akulamthetho owephuliweyo.
Umthetho okhangela abantwana uyakukhuluma nge-child labor uthi nxa umntwana esithi yena unika umuntu ifulawuzi kumbe unika upasta indlu yechechi kumbe uthi niyathatha amanzi yaso child labor leyo yikusebenzisela nje ama-emotions la abantwana laba kababhadalwanga babengaqhathwanga nabantwana ebezihlokezi ukuthi awathunjwayo angiboni lapha kuye-primitive lapho.
Kodwa-ke abanye ngabathi nxa kuyikuthi kwasetshenziswa ithegasi kumbe kwachaywa abantu abantwana babeyalimala okokuthi lokhu ngesikhiwa ukuthiwa yi-child endangerment ayisikho yini okwenzakala.
Liqiniso lelo ye ukuthi phela nxa amapolisa eyiwo antsho kulo mfana lowana walimala e-ground umntwana wafa lwana singathi amapolisa akhona abotshwa yini nxa kuyiko amapolisa aqala abantu ahuga uzawuga i-violence yiwo abalenkinga abantu bezanu bona emozambique babethumba abantwana besikolo abancane behamba labo empini behlale emakhimbi bebhonjwa ngosmith napha manapha bom bona bahanjiswa i-United Nations so abantu laba ebuqili babo lokuzwangudlwangu labo buya-expose akulanto enjalo abantwana laba angizihloko ezazikhalakala zibiletha.
Kutho ukuthi nxa sikhangele lokhu okwenzakeleyo singathi thina kusebenzile yini ukuthi amapholisa engabi locuku kumbe vele bebengasoze bathatha amanyathelo lanxa kungelabantwana?
Kabafanelanga bathatha amanyathelo ngoba kukaningi omama bona abemhlangano lo betshengisela bethwele abantwana abantu bezalo siyo kukaningi beyathenda izindawo eziningi belabantwana kungaba yingozi abantwana bayabhekela ebhoreni kwe-church emthathweni benikezwa amapholisamarini kubona abantu bezanu bahambisa abantwana emozambique bebancane bebhonjwa ngokuyenisimisa ngamanapha bom so i-hypocrisy enjalo asiyivumi akulacala elenziwe lapo.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo owesondo likamzilikazi uthi nguye owakhethwa ukuba inkosi nguNkulunkulu esithi yena uphakathi kohlelo lokukhulumisana lenkokheli yamazwe angumakhelwane ngodaba lobukhosi besindebeleni. Sibuze uKhumalo ukuthi nxa esithi wakhethwa nguNkulunkulu uyabe esithini.
UNkulunkulu mkhulu futhi ukhangele isizwe, bakhangelanga into yelifa, bakhangelanga uKhumalo yedwa, ukhangele lo Ndlovu, lo Ncube, lo Mdenda, lo Thiyasha, lo bobani bani, bakhangele bonke and usefuna ukungisebenzisa mina ukuthi ngibe yimpendulo yesimilo sabantu bakhe. So okwakhathesi akukho okuningi ngibona angazi kumbe engcono kungabe sekulokunye okwenzakala ngemva kwami ngingakubizele kodwa kangikwazi ngangiyakwazi bengizakutho.
Sekulesikhathi kungelankosi njalo abantu bakhangelele ukuthi inkosi igcotshwe, ungasitshela ukuthi ungaphiwa ubukhosi uhlaliswe ube yinkosi, kuyini kakhulu ongakwenza ukuphathisa isizwe?
Izinto lezi ukuthi azilula ukuzikhuluma zibe sebaleni ngomumo esiphila sikuwo singaphansi kwawo. Kodwa mina ngilohlelo uNkulunkulu angiphele ona osekule minyaka engilukhangeleyo engilubonayo futhi olubalulekileyo kimi. Kodwa engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu into afuna ukuyisebenza ngesizwe lesi esamandebele yinto okokuthi umhlaba wonke uzabuyizekopa izinto la. Sibise ukuphatheka kwabo ekubusweni kwabo, indlela i-system yabo yokubuseka kwabo nokubusa kwabo nokubusana kwabo kuyabe kuyinto eyabintsha i-fresh emhlabeni wonalo, into ezabakhulula ukuze babe le-contribution emangalisayo ekuguquleni kwezinto emhlabeni wonalo oxokozelayo. Njalo into yakhona nilayo, kodwa-ke ngiyathikaza ukukhuluma ezinye izinto ngoba ukukhuluma izinto zingakenzeki. Izinto lezi zonke zilesikhathi sazo kanti ungeza kuthiwa ngiziwawama emoyeni lula.
Alo-ke ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosikazi Sinobuhle Ndlela owendele emagwegwe kobulawayo, yena olondoloza abantwana abangamaphahla abazintandane abalamalanga ambalwa bebelethiwe esibhedlela seMbuma eNkayi njalo babhujelwa ngunina. Unkosikazi Ndlela uthi ulojile ekamelweni elilodwa emagwegwe lomkakhe kanye lababo abantwana abathathu okukhomba ukuthi sebehlala bebahlanu. Usungula lingxoxo ngokusichasisela ngobuhlobo bakhe lomuyi unkosikazi Nothando Sibanda, unina wamaphahla yena osanda ukungcwatshwa esesemba eNkayi.
Ye, umama wabantwana laba ube ngumama omdala ekwendeni, umkani lo mkakhe ngaba ubhuti lomnawakhe. Wasesiya mhlaka-31 ehlatshwa yisitabu, wayekhala ngesitabu. Ngiyakhangela isimo sisekhaya ngasitho ukuthi ugogo wabantwana into ahlala ephathekile. Lesibhedlela sakhona ukuthi kukhatshana ukuthi abantwana bengazezeubuhlungu, kukhatshana ukuthi ngabathwalela esibhedlela. So ngase ngokuthi kungokuthi abantwana labo egini ngapha eduzane.
Uhlezi ngaphi njalo le ndawo yini ukuthi bayenela laba abantwana ukuthi bazahlala?
Okay, hey, ngokuhlala ngisezi ngisemagodolini, ngirentile, ngirente ku-one room. Ngabe ngabama abantwana abathathu lomkami bezihlalele. Khonapho kunzima sibikile kugini lapho abantwana labafuna uchapho bafuna amaphapha bafuna izibhuku. Kunzima singikho ngibengazaukuthi ngifake kuzulukokuthi engafuna ukuthi ngisizakale lapha nalaphanyana.
Sizwile njalo udinga uncedo, bayeza yini abantu? Sibonile udaba lakho lokumaphephandaba.
Ye, kukhona esengikutholile. Abantu bangifakela imali ku-EcoCash, abanye njalo ngabambizayo ukuthi sihlangane ethawuni benike izipho zabo ezinjengamaphapha lochapho lezibhuku. Akuyeneki kini kulutshwana sina ngoba nxa ngithi ngiyakhangela abantwana laba igabeli lodwa bathatha 5 days. Okwabathethi ngikhuluma nje ngamagaba every time ngaphela ngoba hey banatha kuyilukhafo okuzwayo yena la maphampa hayi malukwane ngeke ngikalele ukuthi engiya ngabadonsile 3 months ungaba thiya kuwo 2 months
bona kodwa impilo banjani Munina engabe wabulawa kuyini? Izihlobo zikamoyi zona zithini ngabantwana?
Hayi izihlobo zikamoyi zona ngizokuthi ziyazakwenza ukubona abantwana bavela ekhaya bafonile bathi hayi bathi bayi sizobona abantwana bazavula ngesikhathi lapho bezona abantwana. Akukho ukho ibhola leyo kodwa sasithe ukuthi ngeke kuthi bathi kuphi ngeke ngikho lokuthi uthole ukuthi ukuthi abantwana bezwe khanye sizokuthi baye esikolo babhadalele isikole sokuzima. Ukhuluma kunje ibona laba abanengilaba abathathu i-term lese elineyo abangabhadali bathiye kuthi ngikhangele laba abancane okuthi zima zivuka futhi ngabantwana bokuthi babe bengabhadalelwanga futhi esikolo.
Labo abangathanda ukukusiza ukuthumela imali kubo ecocash ungabanika inombolo zakho?
Ye, ngingabanikeza abafuna ukungincedi ku-0773-678-068 abathetha ukungenza ku-ecocash.
Siyabonga ukuxoxa lawe kuhlelo njalo abanengi bakutshayela ihlombe ngokwenzayo sithemba uzathola uncedo. Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sinobuhle Ndlela yena olondoloza abantwana abazintandane abangamaphahla abalamalanga ambalwa besanda ukuzalwa esibhedlela seMbuma eNkayi njalo babhujelwa ngunina. Thiyani Indlebe njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ubelela ngelihle. Kwezemidlalo lamhlanje kesikhangele imidlalo yePremier Soccer League ezadlalwa kusasa. Iqembu leDynamos lizanqikilana leBulawayo City enkundleni yeRufaro. Kuthi iHighlanders amahlola nyama ke azadlala leChicken Inn emagumeni eBarberfield. Ingoma ka Mr. Flavor ethi yona Nwa Baby isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Amabishop akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe. Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela okwenziwa yimuli yakoyitayitsamara besithi kwasetshenziswa abantwana njalo kumele kubotshwe abantu. Othi nguye owakhethwa ukuba yinkosi yamaNdebele uMnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angumakhelwane sazisa ngobukhosi bakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
You have You've been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.